Lokhu kuphume emhlanganweni letatha lezindaba lamhle kuseni owenzelwe eQuil Club eweteleni ye-ambassador owe Health Talk. Lomhlangano oqoqwe yinhlanganiso yentatha lezindaba eziloba ngezempila kahle ye Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, ngenhloso yokuhluzisisa inhlupho ezilethwa yikuchiyela abaphandle ukuba babe yibo abafaka imali kulolu hlangothi, ikakhulu kudaba lwegciwane lengculaza. Umqondisi we-Community Working Group on Health, CWGH, Mnumzana Itai Rusike, uthi okudanisayo ukuba lanxa iqhube umsebenzi oncomekayo li-board ngesikhathi sikahulumende omanyalo, kusobala ukuba umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parerenyathwa engazimiselanga ukuyivuselela, lanxa wathembisa nje kuphela ukuba izabunjwa, esala ukwamukela eyachiwa ibekwe ngowaye ngumphathintambo ngaleso sikhathi uDr. Henry Madzorera, ethi ngoba ingesi yakhe. Umnumzana Lennox Mhlanga oyintatheli zindaba esebenza izimele uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi simo.
Kuyadakisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ngempila kahle yabantu balapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi kuvele kunzima, imali azikho, izibhedlela azilamithi, laba abasebenzi ezempila kahle lazo aziphilanga kuhle, abaphiwa kuhle izimali zabo. I-Health Advisory Board ibona iqakatheke kakhulu ukuthi ibicebisa uhulumende ngazona ezi zinto ezenzakala ezindaweni ezijiyeneyo, ukwenzela ukuthi khona layo la uhulumende akuzwe okuvela ebantwini ngalokhu okuhambelana lempila kahle.
Lokhu kwenza ukahulumende kuyisibonelo sokuqholoza kwakhe engazihluphe ukuthini ibe khona leyo board obekumele isebenze kuze kuyefika uNhlangula womnyaka ozayo ka-2016, lanxa echumayela ivangeli lokuba kumele akhulumisane lomuntu wonke kikho konke akwenzayo, okubalisa ukulungisiswa kwemithetho okufana lowe-Public Health Act, kuveza uMhlanga.
Yikho kuzakwenzakala ngayo i-act le ntsha, kuzahlupha kusiya phambili ngoba abantu yiba abakwaziyo abakufunayo ngempila kahle yabo. Nxa ungasukelanga phansi ebantwini, even if liza kuthi ama MPs wona azabamela, kodwa kumele kulandelwe indlela yakhona okufakwe emthethweni ukuthi khona kusukela phansi kusiya phezulu abantu kumele bacetshiswe, babuzwe, bafake imibono yabo ukwenzela ukuthi umthetho lwalo kanjani ube umthetho ozamukelwa ngabantu bonke.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo likazulu kwezempilakahle bathi bakhathazekile ngokungaphumi egcekeni kokwenzakalayo kulo mthetho we-Public Health Act okumele uguqulwe ngoba usumdala kakhulu, wabekwa ngomnyaka ka-1924. Ukhangelele ukuphathisa ekulungisiseni inhlupho kwezempilakahle uZulu ahlezi ekhala ngazo nxa sewuguquliwe lumthetho okwakhathesi obikwa usesekusibanga sokuba libhili, lanxa engekho waziyo ukuba isikusibanga siphi laleyo Public Health Bill umongameli Robert Mugabe ake wakhuluma ngayo ngesikhathi evula izigaba ezimbili zephalamende zangemuva. Kukanti bekuya kuba nganeno ngabe ikhona leyo board ebingamcebisa uhulumende ngokudingwa nguZulu ukuba kungene kulowo mthetho. Zithi lezi nhlanganiso ulamandla amakhulu lumthetho ngoba ulandela owe Defense Act ngamandla olawo, kungakho kudingeka ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilakahle, ikakhulu i-Public Health Board ekuguquleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.